ngibona ngani mina lapha sokuliwa impi yokuthi kathi nxa upresident sengasekho embusweni abazabusa ngubani njalo abakuqembo elilo elingani liyakhokhe elizathola ukukhokheli iliphi khonoko kutshengisa ukuthi isikhathi esizalandela ukuphuma kwapresident Mugabe embusweni singaba nzima kakhulu ngoba ukulwisana lokho esikubonayo manje upresident esesekhona kutshengisa ukuthi awusoze kube nokuthula nxa esengasekho kumbe esangasayisiyo obambe oziphethe intambo. Kuyethusa kakhulu lokhu kwele Zimbabwe ngoba uProfessor Jonathan Moyo loCharamba engabantu abamqoka kubandla lezanu la uhulumende weZimbabwe.
UCharamba uthi uMoyo lanxa engamqambanga ngegama uthi luyeza usuku lapho uMongameli Mugabe azamthathela khona amanyathelo aqinileyo. Yiwaphi lawa amanyathelo ngokubona kwakho? Ikuxotshwa kubandla na?
Akukhwegcekeni kangako ukuthi uPresident Mugabe angabe elomqondo ukuthi kufanele athathele Professor Jonathan Moyo amanyathelo ngoba phela uCharamba mbona ngani mina usuka ehlule ukwehlukanisa imicabango yakhe loba engu-spokesman engumkhulumeli omkhulu ka-president ehlukanisa imicabango yakhe lokucabanga kwa-president uMugabe. Ngibona ngani nje la kuhlanganisa ngayo kakufaka egcekeni ukuthi inyathela bani njalo angiliboni angiboni umlando ukuthi uPresident Mugabe angathathela uProfessor Moyo inyathela ngoba uProfessor Moyo ukhanya isikhathi esiningi kakhulu lokwaphenduka kuzanu usebenzelana eduze kakhulu lonkosikazi Grace Mugabe njalo ukhanya usebenza elandela uPresident Mugabe eduze kakhulu.